Lokhu kuza ngesikhathi uZulu ehlala amahola phosi angamachumi lambili. I-18 hours engelamandla kagetsi, isimo okuthiwa yiso esengezelela ukuthi isimo somnotho welizwe siqhubeke sisiba sibi. Umqondisi we-National Consumer Rights Association iNACORA, umnumzana Effort Ncube, uthi ukuswelakala kwamandla kagetsi kudala inkinga eziningi.
Ezomnotho ziyahlupheka kakhulu, ziyadileka nxa ngabe kungamanga kahle kwezamagetsi. Amandla amagetsi nxa engekho kwenza ukuthi abazemabhizinisi basebenzise odizili lezinto ezinjalo, base bekhweza intengo yezinto bese zidula lezo zinto. Kanti ke uZulu uyahlupheka la njalo ngoba uyacina ethenga oparafini lezinto ezinjalo, izinto akade engasoze azithenge ngaba amagetsi akade ekhona. Ezomnotho ziyadilika, kuvalwe amankampani, kuvalwe imisebenzi lezinto zonke leziyana.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi ukusilela kukagetsi kuyaphazamisa imisebenzi eminingi kamansipala.
Udaba lokuswelakala kwamagetsi luyasihlukuluza kakhulu njengedorobho. Okokuqala, njengoba lisazi ukubana ukuze siphampe amanzi anathwa izakhamizi kumele sisebenzise ugetsi. Manje nxa engekho kuya-affecta ama-levels ama-reservoir, kugcina kusenza ubana izakhamizi singasatholi amagetsi afaneleyo. Njalo okunye, njengoba likwathi igetsi yilo elilayitha idorobho. So nxa amagetsi angekho kuba nyama edolobheni, ngitsho le industry nje generally iyabe ingasasebenzi. Uba affected kwe-performance ye-industry, it affects i-revenue. Lezi imali omele zibhadale kumunicipality.
Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association, laye uthi ziningi inhlupho ezidalwa yikuhamba kwamagetsi okugoqela ukugqekezelwa izindlu ngamasela.
Izakhamizi zakoBulawayo ziyakhonana kakhulu ngaloko okwenzakalayo okuthathelwa amagetsi. Okokuqala ezikhala ngakho yikuthi ziyananzela ukuthi amagetsi la ayahamba lobanini. So izakhamizi zacela kudala ukuthi azinikwe i-timetable elandelwa ukuthi lazo zibone ukuthi zikwazi ukuthi zizalungisa njani impilo yabo, ziplane kuhle. Kodwa lokho akwenzakali. Uhlupho olukhona ukuthi asiwahambe isikhathi eside kakhulu. Abanye futhi bale mithi, yena le mithi babe le-condition, impilo yakhe yabe le i-condition, i-health condition. So kuyahlupha-ke khona phana ukuthi ngamagezi ahambe isikhathi eside kuyahlupha. Imithi yane bengafaka ku-deep kodwa ifakwa ngapha. So abantu bakengozi ukuthi le mpilo zabo sesisengozini nxa yakhona. Laphana ukuthi amagezi ahambe kusuku nje, abantu kule ngozi yokuthi amasela basuka bathola amathuba okubana bagangela abantu baba.
Inkosikazi Nolwazi Maphosa isakhamuzi sakoBulawayo eNkulumane uthi amagetsi awasabaphi thuba ngoba asehamba nsuku zonke.
Ngokuhamba kwamagetsi sekunzima ukuthi senze amabhajethi ethu ezindlini. Singakhangela izithebo ukuthenga nsuku zonke kunzima ngoba imali siyithola kanye ngenyanga. Nxa amagetsi ehamba kangaka sokunzima kakhulu. Okunye okusizwisa ubuhlungu yikuthi asikwazi ukuthi i-timetable yakhona imi njani. Ngabe siyakwazi i-timetable bekuza kuba ngcono.
Unkosikazi Judith Ncube, umphathintambo wesabelo seBulawayo Metropolitan, uthi ukwakhiwa kwesitishi seWange kuzakwenza ukuthi ama-industry engavali.
Nxa sokulungisiwe izakhiwo lezi seWange ezikhwezelwa kumbe ezivaselwa nge-coal, sinanzelela ukuthi kuzasisiza kakhulu njengabanikazi beZimbabwe ukungezelela electricity. Naleso sizathu sinanzelela ukuthi kuzancedisa kakhulu kakhulu kithi nga lawayo obula silama industries siachiyeneyo. Naleso sizathu siloyisa ukuthi i-electricity ingathi xaxa ibe ngcono, kuzakwenza businesses ephe the best service ebantwini ama-consumers.
Ikhampani yamagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority isanda kwethula umbiko wokuthi ikhangelele ukuthi ukutholakala kwamagetsi elizweni kuza kuba ngcono ngenyanga kaMbimbitho lonyaka nxa sekuphele ukulungiswa kweWange, kanye lokuba abeZimbabwe River Authority bengathi amanzi edamu leCaribe asemaningi okungavuma ukuthi kugaywe ugetsi. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund layo isanda kwethula umbiko othi umnotho weZimbabwe uyehluleka ukuphakama ngenxa yezizathu ezimbalwa, kodwa esihamba phambili kuyikuswelakala kwamandla kagetsi. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.